Disendaba ku VOA Ndebele.
Amajono mthakazo muhle isikhathi half past 2 olamukela emoyeni ngenjabulo ngomvulo mhla ka 11 kumpalakazi 2017 ngontungamili inkomo endabeni zethu lamhlanje ikomishini ebona ngokuqhutsha kokhetho ithi isibhalise abantu abedlula kancane izigidi ezine abazavota kukhetho lomnyaka ozayo i-4 million. Inhlanganiso ekhankasela ukulondolozwa kwamalungelo entatheli iMisa Zimbabwe isibhalele uhulumende imcela ukuthi esule yonke imithetho encindezela intatheli zindaba. Imbiko yamabutho ahlukuluza uZulu iyayisanda njalo abalwela amalungelo oluntu bathi amabutho lazo kumele abuyele enkambeni zawo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ikomishini ebona ngokuqhutsha kokhetho iZimbabwe Electoral Commission ithi sibhalise abantu abedlula kancane izigidi ezine 4.16 million abazavota kukhetho lomnyaka ozayo. Ikomishini le yayithe ikhangelele ukubhalisa abantu abayizigidi eziyisikhombisa i-7 million. Kodwa sokusobala ukuthi kayisoze ikwenelise lokhu ngoba sokusele insuku ezimbalwa ukuthi lugqitshwe lolu hlelo. Siqhume isiphathamandla senhlanganiso ye-Christian Alliance engenye yenhlanganiso ezikhuthaza uZulu ukuthi abhalise umnumzana useni Sibanda.
Bona ngani lolu hambo luzakuba nzima ukuthi iVEC ize iyefika ku-7 million. Yikombona into ebisigqakathekile ukuthi nxa sikhangele amalanga asesele lo msebenzi lezakhamizi labantu beZimbabwe abalokhu bengatholi ithuba elokurejista, bembona kuqakathekile ukuthi iVEC icabange ukuthi ngabe amalanga ilanga lokuvala ukuthi ibe phakathi kwabantu ilichove ilise phambili engxenye esikhangele ukuthi bevale ngoJanuwari ukwenzela ukuthi sinike ithuba kuwo wonke umuntu weZimbabwe ukuthi arejiste, ngoba siyananzelela ukuthi iningi labantu beZimbabwe abaphila ngaphandle kwelizwe bayabuya kathesi belande ikhefu leli lekhisimusi. Bekuzalwa kuyisikhathi esihle sokuthi ngabe iVEC ibibanika ithuba lokuba labo bakwanise ukulobisa amagaba abo ukwenzela ukuthi bekwanise ukurejista ukuvota. Njalo kwesibili okunye engikubona kuqakathekile ukuthi lumlandu ngabe uyathathwa yithi ama-church lenhlanganiso ezizimele zodwa, ukuthi sizitsheleni ukuthi la maviki asesele ngabe kuyasetshenziswa nzima ukuthi sifuqeke abantu ukuthi beyirejista ukuvota, ikakhulu ngapha koBulawayo, emathebelelweni South ne-North. Sisalele ngemuva kakhulu.
Njengenhlanganiso ephatheke kumkhankaso wokukhuthaza uZulu ukuthi ayebhalisa, libona ngani kuyini okwenza ukuthi uZulu wakoBulawayo engaphakameli phezulu?
Bona ngani okokuqala bekuyikuthi akula bakhokheli engxenye ababanika idlabuzane lokuthi bagijimele ukuyarejista ukuvota. Njalo ukulwisana lokhu kade kukhona phakathi kwalabo ababangisana ilizwe bona ngani bekusethusa abantu. Indaba le sona sikhuluma ngayo ukuthi akukhangelwe indaba egugurawundi ukuze abantu bazivela beyingxenye yeZimbabwe. Njalo iningi labantu lilomcabango wokuthi ngingaze ngihambe ngevota akungisizi ngalutho. Ngakho konke kholokhu imicabango le kumele siyijintshe ukuthi abantu benanzelele ukuthi lelo lomuntu eliqakathekileyo elokuyavota ukuthi ungangcono urejista igama lakho libe khona, ngoba wenzela inamhlanje yakho njalo wenzela lokuthi iBulawayo inganciphiswa ibe ncane ngenxa yokuthi wena uhambanga uyarejista ukuvota. Ngakho thina siyakhuthaza kakhulu, livike elandelayo sizangena emabandleni wonke sibakhuthuza abantu ukuthi baphume beyirejista ukuvota.
Umnumzana Useni Spanda isiphathamandla seChristian Alliance. Abenhlanganiso ezisimeleyo kanye lozulu jikelele sebesole ukuhlukuluzwa kwabantu ngamabutho okubikwa sokubhahile endaweni ezitshiyeneyo zelizwe besithi sesifikile isikhathi sokuthi amabutho abuyele enkambeni zawo. Amabutho angene esitaladeni ngemva kokuhluthuna umbuso kuhulumende kaMgabe ngolwezi. Kubika uBathabile Masuku.
Iya isanda imbiko yamabutho ahlukuluza uZulu endaweni ezichiyeneyo zelizwe. Le yinto esolwa ngabaningi ukugoqela abenhlanganiso ezizimeleyo abathi amasosha sokumele abuyele enkambeni zawo. Isiphathamandla sebandla lezaphu umnumzana William Ncube uthi abantu kabasahlalisekanga ngenxa yamabutho la asetshona ezula ngezitalada zamadolobho. Ohlaziya ngezombusazwe umnumzana Bongani Nyathi uthi ukufaka isotsha emphakathini kuyinto eyingozi ngoba abafundiswanga ukugcina ukuthula kanye lomthetho.
Kuyinto eyingozi kakhulu ngoba amasotsha afundiswe ukulwa izimpi. Amasotsha afundiswanga ukugcina ukuthula emphakathini. Amasotsha afundiswanga ukubamba izigelekeqo zomphakathi. Lokho kungumsebenzi wamapolisa.
Evumelana loNyathi isakhamuzi sakobulawayo umnumzana David Ndlovu uthe imbiko yokuhlukuluzwa kwabantu ngamasotsha ayimangalisi ngoba umsebenzi wawo ugoqela udlakela esikhathini esiningi.
Thina sasikukhangelele ukuthi bakhiphe umgabe bebuyele emabharakini abo ngoba abantu laba ngabantu abangazange bafundiswa ukuthi baphile njani labantu nje emhlabeni jikelele. Kabe singazikhangele izinto abazenzayo kumabhulokho, izinto abazenzayo ivini kokwesiphathelweni, izinto abazenzayo nje besithi bazama ukuvimba i-corruption. Ayisiyo indlela okumele ngabe benza ngayo. Ngokubona kwethu kungangcele kubuyele ezinkambeni amapholisa abe yiwo athatha imisebenzi from lapho bona abathiye khona.
Ilunga lebandla eliphikisayo ele-People's Democratic Party umnumzana Sikhumbuzo Ndiweni uthe lokhu kuveza sobala ukuthi akusela kubuswa okusemthethweni njalo uthi sokufanele ibutho libuyele enkambeni.
Le nto iveza sobala ukuthi akusela rule of law, asisalandeli ukubuswa ngokomthetho ngoba if sebeqala ukuthi bahambe beshaya abantu ezitradini behlukuluza abantu akukhona esikufuna. If singekho ku military dictatorship kufanele babuyele kuma-barracks bayokwenza lokho kufanele bakwenze.
Amabutho ahluthune intambo zombuso ngenyanga edluleyo esithi uhulumende kaMgabe ubesegcwele amasela lezikliwi ezibulale ilizwe ngemisebenzi yenkohlakalo. Lanxa sokulohulumende omutsha okhokhelwa ngumongameli Emerson Mnangagwa, amabutho lokhe engakabuyeli enkambeni zawo njalo atshona ezula ngezitalada esebenzelana lamapholisa. Ngimele iStudio 7, ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Inhlanganiso elwela ukulondolozwa kwamalungelo entatheli zindaba iMedia Institute of Southern Africa Zimbabwe chapter isilobele uhulumende incwadi imcela ukuthi esule imithetho elawula ukusebenza kwentatheli zindaba ukhetho luka 2018 lungakenziwa. Kubika uMavis Gama.
Encwadini eyibhalele idale labaphathi ntambo imisa Zimbabwe ithe lanxa iqula elake lakhangelisisa lolu daba lakubeka sobala ukuthi imithetho efana lowe Access to Information and Protection of Privacy Act kanye lowe Broadcasting Services Act kumele iguqulwe, akukenziwa lokhu. Isiphathamandla semisa Zimbabwe unkosikazi Kholiwe Majama uthi baphatheke kabi kakhulu ngalokhu njalo uthi uhulumende kamongameli Mnangagwa kumele guqule limithetho ngokuphangisa kungakayiwa kukhetho ngoba isenqabela intatheli zindaba ukusebenza zikhululekile.
Ukukhululeka kwemidia kumbe intatheli zindaba zethu kwenza ukuthi umuntu uZulu munye lamunye nxa esesiya ku-election esesiya vota uyazi ukuthi iqembu linye lalinye kumbe sithi i-political party imelene njalo isithembisane thina njengoZulu.
Umajamuthi okunye njalo ubakhathazayo yindlela amalunga e-board ekhangelana lezokusakaza akhethwa ngayo.
Ukukhethwa kwabantu abahlala kulelo board kuyasikhathaza kakhulu ngoba kukhanya uhulumeni nguye olokukhetha abantu. Lokhu kwenza ukuthi nxa sebesebenza kumbe bekhangela kumbe sokufika isikhathi sokuthi bebe belayisensa kumbe benika abantu ama-license okumele besakaze, babe bekhetha abantu ngokuthi abantu laba bayavumelana yini ngokwenziwa nguhulumeni.
Obona ngezokuqhutshwa kwenhlelo kunhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute enguye njalo ophethe uhlangothi lokucubungula kulinhlanganiso, uMnumzana Bekezela Gumbo uthi imithetho yomibili kumele iguqulwe ihambelane lesisekelo sombuso.
Ngoba ama-journalists okumele ekhave izindawo ezindaweni ezijiniwe abe engela mvumo efaneleyo ngokusemthethweni. Lama civic society amaningi lamanye amagilabani amabandla akhona eZimbabwe abe ngela mvumo efaneleyo, amapolisa angabe lakho ukuba liqhubeka ebloka ama-meetings anjalo, ebloka ama-rallies anjalo ngenxa yokuthi imithetho yonale kuyabe kusemthethweni. Lokhu kukhona emthethweni ukuthi amapolisa la ilungelo ukwenza lokho.
Ugumbuthi nxa uhulumende ezimisele engayiguqula le mithetho ngesikhatshana nje.
Ngokubona kwambona ningabe uhulumende seqalile ukukwenza. Nga uhulumende uzimisele ukwenza lokho ngabe sekwenza ngoba kusela sikhathi. Kodwa isikhathi silazo, inyanga silazo, zizeneli ukuthi bekwenze lokho, kuthatha isikhathi. Ngoba ukuze sibe le free and fair election kumele ama-journalists ekwazi into eyenza umsebenzi wawo ngaleso sikhathi. Abantu bebekwazi, umhlaba wonke ubekwazi okwenzakalayo. So uma imithetho la ingasaguqulwanga, umhlaba wonke angeke ubekwazi okwenzakalayo.
Ziningi intethelo izindaba esezabotshwayo eZimbabwe phansi komthetho we-IPA, zisetheswa amacala agoqela elokubhala amanga lamanye achiyeneyo. Kodwa esikhathini esiningi zifunyanwa imithethwandaba zingelacala. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Linjani mahlabe Zulu, linjani Zulu kandaba. Sifisa ukulibikela ukuthi silethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe suku zonke ngo-6 a.m., 2 p.m. lango-7 p.m. eZimbabwe. Lisibamba kumagagasi athi 909 Medium Wave, 4930, 15580 laku 6080 shortwave frequencies. Lilakho njalo ukusithola ebulenjini bokuzilibazisa kuFacebook kukhasi lethu le-VOA Ndebele.
Umcebisi kamongameli Emasoni Mnangagwa, uMnumzana Christopher Mutswanga, secunule kakhulu uZulu weMatabeleland laseMidlands ngamazwi yakhe okuthi udaba lwegugurawundi akumelanga kukhulunywe ngalo ngoba luxabanisa abantu njalo lungalethi inqubela phambili. UMnumzana Mnangagwa ngomunye weziphathamandla zeZANU-PF ezibikwa zaphatheka kulumbhuqazwe wona owabulala abantu abedlula inkulungwane ezingamachumi amabili ezabelweni zombili. Sixoxelo lwela amalungelo oluntu njalo odabuka enkabazwe elilunga le-MDCT emelika, uMnumzana Muzincube.
Akuzwisa ubuhlungu kakhulu sibili into le ekhulunywe ngumnumzana uMthwanga, njalo kuyahela kakhulu kithi thina abantu be-Midlands le-Matabeleland ukuthi shuwa i-government official nxa engaphuma emphakathini ikhuluma kanje. Thina sesilungisela ukuthi kumbeni siza kuzwa into zokuxolisana ukuthi khona le Zimbabwe abakhuluma ngayo ukuthi sonke sizama ukuthi siyakhe kuhle silothando. Into engiyibonayo ke lapha engifuna ukuthi ngiyichasise enkomo ukuthi iZANU-PF nanso futhi isifuna ukuthi isebenzise i-tribalism. Ngoba abantu yabona ukuthi iZANU-PF government yiyo yona yodwa eyathumela i-5th Brigade ukuthi ihambe iyebulala abantu be-Midlands le-Matabeleland. Aso bantu besishoneni. Uyabo, ngoba into zenezi ezikhulunywa ngomthwanga labo omnangagwa ukuthi let's let bygones be bygones, kutshengisela ukuthi bona bakuthatha njengokuthi ngabantu besishoneni ababulala abantu be-Matabeleland. Kanti kungayisikho kuliqiniso. Iqiniso yikuthi i-government yeZANU-PF eyayile majority of abantu besishoneni ilabanye abantu besiNdebeleni ababuya bazobulala abantu bani be-Midlands le-Matabeleland. And abantu abafayo abe-Midlands le-Matabeleland kwakungabantu besiNdebeleni njalo labantu besishoneni. So uyabona ukuthi akula tribalism la. So iZANU-PF isifuna ukuthi isebenzise futhi tribalism ivale ibisithatha indaba leyi egugrawunde ibisiyenza nje injwayelo yena lehlala ikhulunywa ngabantu bezana uPF ukuthi hayi lina abantu besindebeleni lani labuya lomzilikazi lafika labulala abantu besishoneni so hayi lati ngegugrawunde abantu besishoneni bafika babulala abantu besindebeleni. That's not true at all. The two are not equivalent. Kakufanani ngisho ngoba le yigovernment eyaziwayo ukuthi ile ngezana uPF elabantu besishoneni iphinde ibe labantu besindebeleni abaphinda babulala abantu besindebeleni baphinda babulala abanye abantu besishoneni.
Ilizwe lingaqhubekela phambili njani pho kube lokuxolelana abantu bakhumisane umlotha nxa abanye kuhulumende besithi udaba loluka lumelanga lukhulunywe ngalo?
Mina vele sengatsho kudala enkomo ukuthi indaba leyi egugrawunde nxa kungazange kukhulunywe ngayo ngendlela sibili okumele ukuthi kukhulunywe ngayo ukwenzela ukuthi khona kube lokuxolelana sibili through Truth and Reconciliation Committee leyo abantu beZimbabwe we can never move on together ngeke sibili indaba lingakhulunywanga. Kumele kukhulunywe kwaziyo ukuthi kwahamba njani because manje yabona ukuthi indaba zakhona ziningi phela into zabo ezenziwa yizana uPF ngoba kunje phela uDzamara labo ngabantu abanyamalalayo akwazi ukuthi bangathi in the past 15 years there's quite a lot of abantu eMashonaland that have actually been killed under the hands of izana uPF bonke abantu bonaba izizalwane zaseZimbabwe sifuna ukuthi sikwazi ukuthi labo babhubha njani. This is not a tribal thing, it is about getting Zimbabwe moving correctly because there's very few people eZimbabwe nje vele abangathi khona mina ngumuntu wesindebeleni angilasihloko lomuntu wesishoneni mina ngumuntu wesishoneni angilasihloko ngitho labantu besindebeleni. It's a total lie in Zimbabwe.
Ikomishini ebona ngezokhetho iZimbabwe Human Rights Commission isikubeke sobala ukuthi ilayo ifuna udaba lwegugrawundi lolu lulungisiswe njengoba umcebisi kaMnangagwa esithi ayisozi iphathwe lindaba njalo akumelanga iphathwe. Singabona yini uMnangagwa laye esala ukuyiphatha?
UMnangagwa kanti phela vele nguye waqalayo ukutshengisa khona phana kwi-inauguration yakhe ukutshengisa ukuthi indaba le vele kasoze ayiphathe. Uyakhumbula phela nkomo ukuthi nguye wathi let's let bygones be bygones. So labo umthwanga nje nxa bekhuluma nje ngabantu abazikhulumela belandela into kabhosi wabo wavele wayikhuluma nje nge-inauguration day ukuthi let's let bygones be bygones. So uMnangagwa vele ngumuntu ozimisele ukuthi vele indaba leyi angakhulumi ngayo njalo engaxolisi ebantwini be-Midlands emathepheleleni.
Umnumzana Mzobanzi Ncube ulwela amalungelo oluntu njalo isiphathamandla se-MDC TMLiga. Isinqumo sikahulumende weZimbabwe sokumisa ukungeniswa kwamafutha ezimota ngabantu nje hhayi amankampani sesidanise abanye kweleBotswana ngesikhathi iningi lilungiselela ukuphindela ekhaya ngekhefu lekhisimusi. Kubika uMartin Ngwenya.
Ugatsha lukahulumende olweZimbabwe Energy Regulatory Authority iZERA luthi abantu abasavunyelwa ukungenisa amafutha ezimota evela phandle kwelizwe. Ithi amankampani awaphiwa imvumo yokungenisa amafutha yiwo kuphela angenza njalo. Kumbiko owethulwe ngolwesihlanu iZERA ithi lokhu kwenzelwa ukubulala umkambo womkoto lapho kuthengiswa khona amafutha amahlayana kwesinye isikhathi ehlanganiswe lokunye okunjengamanzi. iZERA ithi njalo ifuna ukuvikela uZulu kungozi ezifana lokuqhamuka komlilo ngoba amafutha ezimota elumotha ngesiphangiphangi lapho olenhlansi khona. Umbiko lo kawomikelanga kuhle ngezinye izizalwane zeZimbabwe ezihlale kweleBotswana esezilungiselela ukuphindela ekhaya ngekhefu lekhisimusi. Umnumzana Mthabisi Dube uthi iningi lithwala amafutha ezimota ngoba ekhaya edula okudlula emazweni ongomakhelwane.
Siyabona uhulumende usethe kungasabi le fuel ebuya lathi njengabantu eZimbabwe kodwa sokumele kube ngamakhampani ayenza njalo. Ayi, lokhu kuba nzima kithi kakhulu ikakhulu thina esilungiselela ukuya ekhaya ngekhefu lekhisimusi ngoba siyazi ukuthi eZimbabwe ipetrol ledizili kuyadula okunye okungenziwe ukudlula emazweni esihlala kuyo anjengabo Botswana labo South Africa.
Umnumzana Ryan Moyo yena uthi uhulumende uzavula ngamandla umkambo womkoto ongenisa ngudlu amafutha ezimota.
Kufanele ikhangele kabanzi nge decision leyayithethe ngoba ifuel kweZimbabwe iyadura njalo lokhu kungenzela ukuthi uqine sokubangela ismuggling cause amafuel afunakala ezimoteni namafuel achiyeneyo.
Lo njalo ngumbono wakamnumzana Tendai Ndlovu.
Ukuthi sokuyavunyelwa ama-companies kuphela kanti laba kade beyibisa okusemthethweni bebhadala okufaneleyo, yindaba uhulumende engabayekeli beqhubeka besenza njalo until kuze kube right. Bengavumeli laba abayismugglayo abayingenisa ngokungekho emthethweni esingathi ukuyingenisa ngeganga. Kodwa laba ababuyalayo isemakhonteni okunje ama-jerican okuyikho vele okuvunyelwa yi-EMA. Ngibona ngani uhulumende ngabe ube linini.
Umgambo wokuthengisa amafutha ezimota ngudlu uyawuxhela ngitsho lamapholisa eBotswana esithi athwele nzima ngabantu abeqa umngcele besuka eZimbabwe bephezu kwalibhizimusi elingekho emthethweni. Intengo yamafutha ezimota iphansi kweleBotswana uma uqathaniswa leZimbabwe kanye leSouth Africa. EleBotswana ilitha eyodwa ibiza imali engamapula yi-8 kukanti kweleZimbabwe abiza ngaphezu phosa amapula abe yi-15. Ngumathin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 iseHabron kweleBotswana.
Sokusungulwe ngokusemthethweni inhlanganiso ekhankasela ukulondolozwa kwendimi ezikhulunywa ngabalutshwana elizweni eZimbabwe Indigenous Languages Promotion Association. Inhlanganiso le isungulwe lamhlanje eNational Art Gallery kobulawayo njalo ikhuthaze uhulumende ukuthi agcwalise isisekelo sombuso ngokulinganisa zonke indimi okugoqela lezo ezikhangelelwa phansi. Kubika uAnastasia Ndlovu.
Isisekelo sombuso esitsha sinaza zonke indimi ezilichumilane ezikhulunywa eZimbabwe ngokulinganayo. Indimi lezi zibalisa isitshewa, isiKhoisan, isiTonga, isiTswana, isiChibarwe, isiNambia, isiShona, isiShangani, isiKhiwa, isiNdawu, isiSotho, isiKhalanga, isiNdebele, isiVenda, isiXhosa kanye leSign Language. Kodwa abenhlanganiso yeZimbabwe Indigenous Languages Promotion Association bathi uhulumende lokhe engakakuvezi sobala ukuthi uyaziqakathekisa zonke indimi ebezikhangelelwe phansi ezingayisiso siShona, isiKhiwa lesiNdebele. Isiphathamandla salinhlanganiso unkosikazi Maretha Dube uthi yebo bayafundisa ababalisi emakolitshini ezemfundo kodwa uma sebephiwa umsebenzi bathunyelwa ezigabeni ezikhuluma ulimi abangalufundelanga.
Okusikhathazayo ukuthi nxa laba bantu sebeqeqetshile sebefakwa ezikolweni ezingelazo izindimi lezi abazifundileyo. Thina ngapha sithi sifuna ukuthuthukisa izindimi kodwa sibese siba lababalisi esibuya sibasuse futhi ezindaweni okumele babe khona. Kukanti esikukhangelele ukuthi kabayethuthukisa ezikolweni lapho okulabantu abakhuluma lezi zindimi ngoba kathi singanazelela nxa sisuka from ECD i-early child development kumele umntwana afunde ngolimi asuka lalo ngkhaya. Angathi esuka ngkhaya engumsuthu athi sefika esikolo ahlane lo teacher okhuluma isiNdebele uyalahleka umntwana.
Esinye njalo isiphathamandla salinhlanganiso umnumzana Sogwa kuba Ndlovu yena ongumlobi njalo wembali uthi kuhle ukuba lenhlanganiso enje kodwa osekudingeka ukuthi kube lemisakazo esakaza ngalezi ndimi usiya ngezigaba.
Kungenzeka ukuthi mhlawumbe izilpa iapply ibe leyayo i-broadcasting station ekhangela lezi ndimi.
Omunye njalo oloba ngembali umnumzana Phathisa Nyathi uthi akulalimi olungcono kulolunye ngakho zonke indimi kumele ziphiwe inhlonipho efanayo iloba abantu abakhuluma lololimi bebalutshwana.
Kuba yinto elusize ubuhlungu ukuthi sibone ulimi kumbe izindimi zisifa ngoba ulimi isiphala solwazi lwabantu. Nxa lusifa kakufulimi kufa lona ngokwalo ulimi ulwazi olwabantu abaluthola behlezi lapha emhlabeni. Kulahleka okuningi kuziqhenya kwabo uphawu lwabo ngoba ulimi luyasipha uphawu.
Umkhokheli wababalisi bendimi ezehlukeneyo ekolitshini lemfundo yaphezulu eLupane State University unkosikazi Nozizwe Dlamini uthi balokujabula ngenhlelo zeZimbabwe Indigenous Languages Promotion Association. Uphe umzekeliso wendaba eziphathelane lezemithetho wathi kuhle ukuthi abantu bakhulume ngendimi zabo ukuze bazwisise ngcono.
Thina njengelupane okwenzakala namhla kuyasithokozisa. Njalo sifisa ukuthi sibe nobudlelwano obuphezulu kwalobo esilabo kathesi ekusebenzisaneni lali inhlanganiso yeZimbabwe.
Osakhulayo osuka eBhinga kodwa efundela ukufundisa isiTonga eJoshua Mqabuko Polytechnical College eGwanda, uEnjiwa Kanego, uthi indimi kumele zithuthukiswe njalo zilondolozwe.
Ama-languages kumele athuthukiswe njalo siwanakekele. Ikakhulu ama-languages amancane lawa akuthiwa akhangelelwe ukuthi mancane esizama ukuthi siwathuthukise.
Lanxa zonke izindimi ezikhulunywa eZimbabwe sezinanzwa ngokulinganayo phansi kwesisekelo esitsha, indimi eziningi ezifana lesiKhoisan azikafundiswa ezikolo lasemakolitshini. IZimbabwe Indigenous Language Promotion Association ithi kunzima njalo ukwenza amabhizimusi ngalezi ndimi khona ethi kumele lunyiswe. Ithi njalo kumele zifundiswe ezikolo lezindimi ukuze abafundi babambe abakufundayo lula, hathi ukuthi bafundiswe ngolimi abangalukhulumiyo emakhaya abo. Ngimele iStudio 7 ikobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Lichona njani sihlobo esithandekayo, lo ngumsakazo wenu umsakazo we Studio 7 sisanda lethulela ezemine enkulu. Lichona njani kobulawayo eHarare, Plumtree, KZ, Cholocho, Gwanda, Beitbridge. Fagunyawo wena yo bachi ngo Clement Magwaza ehlabela ke kamnandi lapho egqiba uhlelo lwethu lwezindaba zemini enkulu. Azidibaneni njalo ntambama ngesikhathi sika 7:30 ukuzigqiba ebeziqakathekile siliphe inhloko zazo. Ikomishini ebona ngezokhetho ithi sibhalise abantu abayizigidi ezine i-4 million. Kwaneleke okwamanje olivalelisayo ngontungamili Nkomo, litshone kuhle.